Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 11 kunhlangula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
oso ngendaba ye crisis kudubuliselizweni ikakhulu indaba zomkhonono lapho thina njengabatsha esiphumekela ama resolution ukuthi kuzafanele ukuthi ke sihlangane lezampf street nemgwaqweni sitshengisela
abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazangena esitaladeni betshengisela phezu kokutshabalala komnotho okuqhubekayo.
Idolobho lakobulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu u-aphancema li-decommissioniwe with effect from i-Saturday u-8 June 2019 ku-dam level engu-4.04%.
Ikhansili yakobulawayo ithi isimile ukudonsa amanzi edamu le-aphancema ngoba selilamanzi amalutshwana kakhulu. Umthethwandaba waphezulu kweleBotswana namhla unqume ukuba akuseyilo icala ukuthandana lo muntu olobulili obufana lobakho kumbe izitabane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazangena esitaladeni betshengisela phezu kokutshabalala komnotho okuqhubekayo khona abathi kubangelwa yikwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni nentathela izindaba owenzelwe esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tsvangirai House eHarare ngemva komhlangano wohlangothi lwabatsha olwe-Youth National Council. Umkhokheli wohlangothi lwabatsha uTerera Isithole uthe intsha izinikele ukumelana nohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokutshengisela ezitaladeni uhlelo olulakho ukuqalisa kuyona le nyanga.
We will not accept this rubbish. Indeed, this is rubbish. We said this to Robert Mugabe, and today we say it again to the man by the name Emmerson Mnangagwa. Yes.
Asisoze samukele leyo ngcekeza, ingcekeza le sakutshela uRobert Mugabe, njalo namhlanje silapha sikutshela u-Emmerson Mnangagwa. Ngemva kokuba sihlangane njenge-National Council namhlanje, sazisa uhulumende lo ukuthi amalanga akhe siyanele. Sizakuba sitshengisela ngokungasitiseki kwethu ngendlela uMnangagwa asengezelele ubuyanga ebantwini beZimbabwe.
Unobhala ohlangothi lwabatsha kubandlaleli umnumzana uStalo Siziba uthi lokhu ngokunye kwaba kuqoqe njengenkokheli entsha esanda kukhethwa abazakwenza ukuletha inguquko elizweni.
Conference le ibingeyokukhuluma le media intatheli zindaba ne-National Council esihlangane namuhla njengamayouth eZimbabwe yonke siqedisa umsebenzi we-Congress ethi sayenza ngo-May. Lapho-ke esikhulume oso ngendaba ye crisis kudubuliselizweni ikakhulu indaba zomkhonono lapho thina njengabatsha esiphumekela ama resolution ukuthi kuzafanele ukuthi ke sihlangane lezampf street nemgwaqweni sitshengisela.
Umthetho owethulwe nguhulumende ngemva kodlakela oluqhamuke ekutshengiseleni lukukazibandlela ukuvimba ukutshengisela kubikwa kuzakwenza kube nzima ukuthi intsha le ifeze lokhu. Kodwa umfokasiziba uthi lokhu bazamelana lakho emthethwandaba kanye lakudayela eParliamente ngoba kululungelo lomuntu wonke phansi kwesisekelo sombuso welizwe.
Sizayichallenger emadala eParliamente, emadala eParliamente lasemadala elizwe emakhodi.
Kunjalo nje amalunga ohlangothi labasakufulayo be-MDC ethule amazi enduduzo emulini kamuyi unkosikazi Mbayitswangira Ijava obhubhe izolo esibhedlela se-West End eHarare. Intsha le ithi idanise kakhulu ngokulahlekelwa ngomunye wabo obekhuthele ekusebenzeleni ibandla lelizwe lonke. Unkosazana Musa Dube ongomunye wabatsha uthe balahlekele ngosifazana okade isibonelo esihle kwabatsha.
Ayi, thina njengamayuta we-MDC sikhathazekile ngokubhubha kukaVimbayitswangira ngomuntu owayesebenza lama-youths kuhle. Wayethanda sibili ukuhamba phambili ngomsebenzi wabatsha. Ayi, sibili sibuhlungu, sikhathazekile sibili ngokubhubha kwakhe.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa laye namhlanje wethekele umuzi womdeni kamuyi lapho aduduzane lezinye iziphathamandla zebandla le-MDC kanye labemuli yonke izihlobo labangane. UChamisa uthe kulusizi ukuthi ibandla le-MDC lilahlekelwe njalo ngomunye wakumdeni kaTswangirai izinyembezi zokukhala umuyi owasungula leli bandla uMorgan Tswangirai zingakawomi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isimile ukudonsa amanzi edamu le-Aphancema ngoba selilamanzi amalutshana kakhulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule umbiko othi sebemise umsebenzi wokudonsa amanzi kudamu le-Aphancema kulandela ukwehla kwesilinganiso samanzi ngenxa yokungananga kuhle kwezulu nyakenye. Isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo unkosazana Bonyiwe Ngwenya uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo.
Idolobho lakoBulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu u-Aphancema li decommissioniwe with effect from Saturday 8 June 2019 ku dam level engu 4.04%. Idolobho lakoBulawayo lisele lamanzi amadamu angu 5 out of 6 lawa esasiwasebenzise. Sisele lelo wancema uMzingwane, Insiza, Mchabezi le Inyankuni. Okwanamhlanje kuyi Tuesday 11 June 2019 i-capacity yamadamu ethu wonke yi-50.70%.
Unkosazana Ngwenya uthi ukwabelwa kwamanzi evalwa ngezinye zezikhathi kuzaqhubekela phambili ngendlela ekhona manje.
I-City Council yakoBulawayo ithanda ukwazisa izakhamuzi ukuthi i-program yethu ye-watersheding esikiyo e-48 hours ihlezi injalo. Izakhamuzi ziyakhuthaza njalo ukuthi ziqhubeke zisebenzisa amanzi ngendlela enhle. Isizathu sokudecommissiona ukuthi i-dam lethu aphancema bese liku 4.04%, okusho ukuthi idolobho kalisenelisi ukuthi likhe amanzi from i-dam lakhona ngenxa yokuthi amanzi abesemancane kakhulu. E-Epping Forest i-project yethu lokhu iqhubeka isiya phambili, sikhangelele ukuthi lapho yaphela khona sizathola an extra 10 megaliters of water towards amanzi anathwa ngoBulawayo. Okwakhathesi siyabhompa amanzi from amabohola aseNyamendlo.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Soneni Nyoni ukhala ngokuthi lokhu beqhubekela phambili bebhekane lodubo lwamanzi.
Nasale emakhandeni amanzi ayahamba, njengoba ngikhuluma nje ahambe izolo ekuseni ngabo 8 aze kuya kusasa ngolwesithathu ngabo 8 futhi. So ayi, indaba yamanzi le iyahlupha kakhulu. asazi usizo lakhona sizazisuluthole nini njalo ngizongathi uthwa unxema angazi ukuthi bazakuhambisa njalo kwindaba kwakhona kodwa hayi silodumo olwamanzi sibili eziborane akulaziborane lapho engikhona vela kulaziborane iziborane safa nokuthi bazosilungisisa ababuyi kuzosilungisisa so hayi sisebunzimeni ngamanzi.
Ukwabelwa kwezakhamizi amanzi bevalelwa okwamahola angamachumi amabili lane edolobheni lakobulawayo kuqhubekela phambili. Kulamadamu amahlanu asebenzayo okwamanje abalisa elelowancema, umzingwane, insiza, imchabezi le inyankuni yiwo aseselamanzi anathwa ngobulawayo njalo okwanamuhla ebekusilinganiso esiphezu kwamachumi amahlanu ekhulwini. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abacuphi bakahulumende ama-CIO bathi sebethwa uxolo abacuphi bakahulumende ama-CIO babikwa sebethwalise iziphathamandla zenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation nzima osokubangele ukuthi umgogeli walinhlanganiso umnumzana Mthulisi Hanana abaleke elizweni ayephephela kwelinye ilizwe elingumakhelwane. UHanana wethula amazwi asola uhulumende kumbuthano ukukhumbula umoyi umnumzana Dumiso Dabengwa enkundleni ye-White City ekupheleni kwenyanga edluleyo. UHanana uthi kusukela mhlalokho yena lezinye iziphathamandla zalinhlanganiso sebedlala umacathelana lama-CIO asetshona ebalandela ngezimota ezingelamanombolo ama-number plates. UChris Kande weStudio 7 uxoxe loHanana ngalolu daba.
Ngeza ke ngikhonfeme ukuthi ngamapholisa amapholisa ngokwazi ukuthi iZimbabwe Republic Police ngoba indlela engidingwa ngayo ayihambelani le ndlela amapholisa adinga ngayo umuntu. Ngathi siqala ngesonto umvulo lwesibili olwesithathu bekulesi mota ebezihamba zisilandela lapho ngiyakhona then zinikwesikhathi thole zibhake phandle nxa ngifika ngisondela kizobangena emoto bakhona abahambi. So ngokunakana kwethu sacabanga ukuthi ngabantu be-intelligence saqala uku-engage nje abanye abantu esibaziyo abakade bengasincedisi esikuthola-ke ngabantu be-intelligence engakwaziyo ukuthi i-military intelligence kumbe i-CIO yona ngokwayo. Namuhla e-ofisini ye-foundation ekuseni bekule moto ezimbili ezimhlophe ama-Hilux ama-Pinkers angelama-number plate abebhakile phandle kwegeti. So namuhla ngikhuluma so abantu be-foundation abasebenzanga ukuthi nxa befika e-ofisini bathole kule moto ezinjalo bahle baphendulwa
lenkhaya. Lihambile yini emapholiseni ukuthi liyobika ukuthi libona ungani liyalandelwa?
Emapholiseni bonke asikayenzi i-report ngezizathu ezithize. Okwakuqala nxa ukuthi sesabela impilo zethu nxa sesizatshela amapholisa ukuthi liyalandelwa bayafaka ezindlini. So kumele sichaze ukuthi sihlala ngapho ngoba sesisonke sesisukile ngkhaya kukhona umuntu ohlala ngini sesihlala kwezinye. So amapholisa ukuze asivikele kumele siqale sikhulume ukuthi sihlala ngapho. Okungaka ukuthi abantu abancane bangakahulumeni angikholi ukuthi amapholisa ayingenelisa ukusivikela. Noma kunjalo izolo programs officer wethu kwakhuma lo minister of state uJudith Nyoka naye wathi advise ukuthi senze i-police report but we feel it's a formality nje asiphongukwenza ukuthi kuthiwe sikwenzile kangibone ukuthi ungasiphathisa njani. Kungasenani kusasa sizayenza abasele ekhaya bazayenza i-police report ukuthi siyalandela but asibone kuyinto engasiphathisa.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngumkhokheli wenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation obexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7.
Yebo. Phakathi omuhle. Mina ngingumike hobe weStudio 7. Ngithanda ukunxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo siphatha udaba lokusilela kwemisebenzi elizweni. sigxile kakhulu ekuthini lolu dubo luphatha njani abasakhulayo balakho na ungena kubhizimusi lokulima benelise ukusiphilisa kulokumelela ukuqhatshwa ngabanye abantu sikhangela ukuba labakugatsha lukahulumende lwezokulima kuhlelo besichathakela abakwenzayo ukucebisa abatsha ngokuzisungulela umsebenzi kwezokulima abafisa ukungena kuhlelo thumezani umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +12 2 0 2 4 6 5 0 3 1 8. Lingaxhuma njalo enkundleni yokukhulumisana ebelendini eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Hayi, zulukantaba asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwelebhilitane aweScotland Yard asebophe u-Altaf Hussein, umkhokheli webandla eliphikisayo kwelePakistan. UHussein oleminyaka engamachumi ayisithupha lasithupha yokuzalwa wabaleka elizweni lakhe ngomnyaka ka-1992. Ekuhlaselweni kwesigodlo sebandla lakhe kodwa ubikwa etshotshozela abasekeli bebandla lakhe ukuqhuba udlakela kwelePakistan. Inkampani yezemitshina lolwazi lwakulezi nsuku eMicrosoft ithi ngokusungula izitishi ezimbili ezwekazi leAfrika kuveza ukuba cabange ukuqhelisa umsebenzi walinkampani kulelo zwekazi. IMicrosoft isungule isitishi phansi kohlelo lweAfrica Development Centers edolobheni leLagos kweleNigeria laseNairobi kweleKenya ngokwenkwezi lonyaka. Osomabhizimusi labantu makhaza bathi ukucitshwa kwamandla kagesi mahlayana elizweni kuphazamisa imisebenzi yabo njalo sokubangele ukuthi belahlekelwe impahla enengi. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yabulawayo Progressive Residents Association iqhube umhlangano namhla lenkampani yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company icubungula lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Melusi Moyo, ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla salinhlanganiso, usichasisela okuqhubeke kulo mhlangano.
Ungitshayela nje besibize umhlangano omkhulu silawo abantu bezesa khona lapha abaye babakhangela lokhu. Izakhamizi bezikhonona labo samabhizimusi bekhonona ngakho lokhu ukuthi kakula insurance ebakhona. Basebethembisa ukuthi bazazama ukuthi banike abantu i-timetable ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi ahamba nini. But okusuka kube luhlupho ukuthi i-timetable yangakhona iyazazi bengayilandeli bona apho bokuhamba ngelanga elicabangela ukuthi angaba khona. Zingathi besibize nje ama-stakeholders wonke, iVESA ibikhona, labe council bekhona, sizokhuluma ngenhlupho zonezi ezikhona ukuthi bazochazisizela izakhamizi ukuthi i-load shedding yabo iminjani njalo bakwenza kanjani ukuthi ngaze amagesi ahambe abantu bayaqhubekela phambili lokhu behlawula.
Uthi abantu bathwele amagabha avuzayo ngokucitshwa kwamagesi mahlayana.
Ngoba kwesinye isikhathi athi nxa ecitshile nxa esebuya abuye umlilo usumnengi sokucina kusitsha impahla ezisebenzisa amagesi. Njalo lingananzelela osomabhizinisi abaningi bathengisa into ezonakala masinyane mhlawumbe ayahamba okwesikhathi eside begcina belahlekelwa yinzuzo ngoba into ezinjengezithebo lokunye nje ufuna ukuhlala kusefrijini nxa esephenduka kuyabe sokonakele. So yindaba ehlazimulisa umzimba sileyibeka buhlungu kakhulu kubosomabhizinisi ngoba bayalahlekelwa kakhulu izinto zabo ababezifake kumafulija.
Amazwi akhe agcizelelwe yingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo oseGwanda.
Bona original abantu babethe bacitsha 10 hours a day but oso kwesenzakala kathesi normally nxa becitshe eGwanda bacitsha ngo-6 ekuseni until 10 p.m. I think about 3-4 days a week. So I know I'm gonna, it's just too much. Where I was at, I was 7 days. Makara special telekwanda 7 mining. So ngabe cucila market everything ye mining yabe sila ura desinga yenza ungena market. Ngoba sila capacity ngange ama mine amakhulu yokuthenga ama generator amakhulu ukuthi ngazicucha market silver relative rand. La bethola ukuthi ama line ama mine amakhulu bawa isolate thina ama small scale miners then basasana singasasebenzi. Yonke into yabe down ama stamp mill everything will be down.
Umnumzana Fuzwayo uthi iningi alenelisi ukusebenzisa okunye okunjenge solar energy kumbe ama generator.
Ama generator bengazobela wakunqisi because the fuel ama generator kayikho. Sake kwanda we can go to it singela fuel ama tsuwa ama garage ngoku. So ungakwazi ukuthi ngabe le fuel. So ngazobe le generator it doesn't have like sina ma farmers sometimes ngathi chelela siyakuthetha days singatheleli ngoba singela fuel ama generator. Zwane fuel ibuyile ngathi lakhanga ngejerikeni ukuthi uyethela ipump yokuthelela abafuni ukuthelela. So the situation yangkhona is very complicated. Asebengani bayasurvivor abantu sebezele zifakela ama-solar ezindlini because kwe-electricity akusasebenzi lo. So kwene abantu asekwenza nje kukho ukuthi kungama-solar light okuncane okokuthi alighte maybe 1 room, 2 rooms akhonele ukuchaja ifone. So ama-solar lana amakhulu othi ungathi ungakwazi ukuthela ukuthi ebulight ama-fridge lama-TV lawo ka-avoid-a afford-ek. Ngoba nxa usufuna isola engawo yi-about 10,000-15,000 rand. Ukuthi ulayithi yonke ulayithi ama-TV ulayithi ama-fridge.
Umnumzana Melusi Moyo uvumelana lo mnumzana Fuzwayo.
Ye, bakhona abanye abasebenzisa ama generator njengendlela yokuthi mhlawumbe nxa sihambe isikhathi eside, but konke lokho kuyabe kusiba yi-cost ngoba kuzamele uthenge amafutha e-generator ukuthi nxa amagetsi engasekho abe khona ubuye ubhadale amagetsi ngoba abantu bamagetsi kabayekeli ukucharge ngenxa yokuthi bayenze i-load shedding babe lokhu bekucharge. So osomabhizinisi bagcina behlawula engingathi ngokuphinjiweyo nxa sebethe badinga into ezinjengama-generator lokunye ukuthi bakusebenzise ukuthi bakhavise umonakalo owabe ubehlele ngendaba yokuhamba kwamagetsi.
Inkampani yamagetsi yethule umbiko namuhla ixolisa izigaba ze-Eastern, Southern, Western regions lapho okucitshe khona amagetsi namuhla. Isithi lokhu bekuliphutha nje njalo omanjinela babo basalungisa lolu hlupho. Indawo lezi zigoqela iMaswingo, iBikita, iGreat Zimbabwe, iChirumanzu, iZwishavani, iGwanda, iBubi, iBrightbridge leChisumbanje. Umphathintambo obona ngezamandla amagetsi umnumzana Fortune Chasi ubikwa isithi kulenhlelo eziningi ezilandelwa nguhulumende ukulungisa udaba lokucitshwa kwamagetsi mahlayana. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Umthethwandaba waphezulu kwele Botswana namuhla unqume ukuthi akuseyilo cala ukuthi abantu abalobulili bunye bathandane. Ele Botswana libali lizwe lesithathu ezwekazi le-Afrika eselikubeke sobala emthethweni ukuthi lihlonipha amalungelo ezitabane. Intatheli zindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathandana ngobulili obufanayo kwele Botswana babuye ngobunenge emthethwandaba waphezulu owe High Court eHebron ukuzokuzwa umahluli uMichael Liburu esethula isinqumo sokuthi akuseyilocala ukuthi abantu abakhethe ukuthandana ngobulili obufanayo, owesilisa ethandana lowesilisa, lowesifazana ekhetha ukuthandana lowesifazana. Kuqala bekulicala kwele Botswana ukuthi abantu bakhethe ukuthandana ngobulili obufananayo loba ungena emacansini belakho ukubotsha bevalelwe ejele okweminyaka efika isikhombisa. Umahluli Liburu esethula isinqumo sakhe uthe isikhathi sesifikile ukuthi kunanzwe amalungelo abantu bonke kungakhathalekile ukuthi balihlekana. Uthi uhulumende angeke aqhubeke esiba lipholisa emakamelweni abantu abadala. Udaba lolu lwaphanyekwa isifundi sekolitshini ye-University of Botswana umnumzana Litsweletsi Mochidiemang owathi abathandana ngobubili obufananayo kumele bavunyelwe ungela mthetho ebanqabelayo. Igqwetha elimela uMotsidiemang kanye labanye bakhe umnumzana Siyamo Ranyao Ntao wamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba.
shall be no.
Akusoze kube lobandlululo phezukodaba lokuthi umuntu lalala lobani kusukela lamhla kusiya phambili. Isinqumo esilengqumela phambili engithemba ukuthi sizajatshulelwa umhlaba wonke jikelele.
Kukanti isikhulumisa abathandana ngobobulili obufananayo, umnumzana Kane Young Man uthi bona kade bengaceli okunenga umthethwandaba, kodwa ukuthi labo baphathwe njengabo bonke abantu.
Lokhu sibeka endaweni efanayo labo bonke abanye abantu. Besingacele okuningi okumangalisayo, besicela nje ukuthi lathi siphathwe ngokulinganayo njengabanye abatswana kuphela.
Owe Zimbabwe okade semthethwandaba ukuzalalela lolu daba, umnumzana Vumani Madlela uthi lolu daba olusegudwini luthindaba iZimbabwe abaseBotswana abathandana ngobulili obufanayo.
Bakhona abakithi uthola ukuthi ngama homosexuals kade besesaba ukuthi babonakale emgceke ngenxa yokuthi bangabotshwa, kodwa kathesi balakho ukukhululeka noma nje besazi ukuthi ekhaya eZimbabwe kakuvunyelwa.
Ele Botswana ngokunanza amalungelo alabo abathandana wobulili lilandela ukunyathela elathathwa ngamazwe abalisa elangola kanye lele Seychelles. Ele South Africa kade lananza amalungelo abantu, kukanti ele Zimbabwe alifuni kuzwa phezu kodaba kwalolu, kulandela ukuthi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe abathuke sithi bayedlulela izinja kanye lengulube. Ngumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Uzulu endaweni esitshiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni uthi usehlaselwe indlala ngamandla, njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ikuthi ukudla sokudula kakhulu ezitolo. Ilizwe libhekane lokutshabalala komnotho osokulesikhathi kusehlula uhulumende ukuthi akuphathe njani. Inhlanganiso ezibona ngokwabela abalambayo ukudla zithi bangena kuzigidi ezinhlanu abantu abadinga ukudla eZimbabwe lonyaka. Uhulumende yena wazise namuhla ukuthi ugatsha lweGrain Marketing Board soluzathenga umumbu kubalimi nge-242 RTGS dollars ithani ngalinye. Sibuze owake waba ngumeli wenkayiSouth edalele ephalamende umnumzana Bednico Bebe ukuthi ubona intengo entsha le ihuga abalimi yini ukuthi bathengisele iGMP umumbu wabo.
Ungakhangela kule ndlala enkulu kakhulu elizweni kutsho ukuthi ke labo abalimileyo abalomumbu abalutshwani zibona bengawuhambisi ke eGMP ngesizathu esini. Impilo esiphila kuyo sikhangele sonke nxa siyikhangelisa siyiqathanisa lokuphila kwabanye abantu kwamanye amazwe, siyikhangele nge-US dollar. Njalo i-US dollar ngesiZimbabwe esiyiso sona, i-US dollar yiyo i-official currency esiyisebenzisayo. RTGS is a rocket current. So, ukuthi think njengoba kuvele kule shortage le, bekungakuhle ukuthi uhulumende nga ufake ke intengo yemumbu sathatha ngokuthenga kumaphi kuma-farmers. Eyiza ngabe uyifake nge-official exchange rate versus ukuthi nga engabe importa umumbu yena uhulumende uzawungenisa ngemalini. Ngaleso sizathu ke bekuzaba nokuthiwa ke yi-balance of forces. Khathesi ke aseke okudalwe nguhulumende kuyatshengisa ukuthi kabazange bafake ubuchopho obupheleleyo, ngoba uzadala ukuthi abanye abahlakaniphileyo abalimileyo bazayekeli ukuhambisa umumbu wabe-GNB kodwa bawuhambise kulabo abazabanika imali eyiza nge-US dollar or nge-exchange rate eyisiza nge-US dollar neyiqathanisa ke imumbu nxa singabe siyi-importa siyilethe eZimbabwe ithani iyimalini. So yingozi engiyibona ke ikhangelwe nguhulumende leyo abangazange bakucabangisise kuhle lapho ngokuhlala bathi 240 kodwa i-240 RTGS ngempilo nangokukhwela kwezinto nangento yonke nje ukuphila kwabantu kayimisi ngaphi umlimi ukuthi athengise ithani lonke nge-240.
Enkayi khona umi njani umumo wendlala?
Umumo kawumanga kuhle ngoba indlala ibhasile, abantu bathele ngamabele balutshwane abavunileyo. Ngoba lezilwane khona bebesinga nje sigqa lapha nalapha, ababe benhlanhla lathi sigqa lafika badobhadophile kodwa balutshwane kakhulu kangabalwa. Iningi lonke kuthile kuthele emasimini abakwazi ukuthi bakhangele ngayo.
umnumzana Bethnico Pepe wake waba ngumeli wenkayi South edale lephalamende. Kwaneleke mthwakazi omuhle likhumbulelwe uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilo Mike Wobe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.